Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngomvulo omhla ka 6 Inkwenkwezi 2024 uDabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Silapha nje imhlangano lo ijonge ukuthi sizwe kuye uZulu ukuthi uyavuma yini ukuthi umthetho wokuthi kusulwe isigwebo sokulengiswa ube khona yini eZimbabwe. UZulu uyavuma na ukuthi i-age of consent ikhutshulwe.
Amalunga edale lePhalamende asungula uhlelo lokubhoda ngelizwe ehlala imihlangano loZulu eyokuzwa imibono yakhe phezu komthetho osalolongwa okwesulwa kwesigwebo sokulengisa o-death penalty abolition bill. Ukhulumende uthi usebenza le commission ebona ukuvikela inkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission owe Financial Intelligence Unit kanye lamapolisa ukuqinisa iziqondiso zokuthi izikolo zamukele imali entsha eZimbabwe Gold kumbe Zig. Sekumise ukuphiwa kwezicoco zokugqiba izifundo eCollegeini leColumbia University kwele Melika ngenxa yokutshengisela okwenziwa ngabafisa ukuba kumiswe impi ephakathi kwele Israel leHamas. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amalunga edale lePhalamende awamakomiti amabili abalisa ebona ngezemithetho lezelungelo loluntu asungula uhlelo lokubhoda ngelizwe ehlala imihlangano loZulu eyokuzwa imibono yakhe phezu komthetho osalolongwa okwesulwa kwesigwebo sokulengisa we-death penalty abolition bill. IZimbabwe iba lilizwe lesimachumi amathoba aminembili lasikhombisa 87 emhlabeni jikelele ukuphuma lomthetho okwesula isigwebo sokulengisa. Ilizwe ligcine ukukhuba lesi sigwebo ngomnyaka ka-2005, kodwa sikhuluma nje kulezibotshwa eziphezu kwamachumi ayisithupha 62 esezagwetshelwa ukulengiswa. I-Studio 7 ixoxelo Senator Nonhlanhla Mlotshwa omela eMatabeleland South olilunga lamakomiti omabili la awedala lePhalamende echasisa kabanzi ngohlelo lwabo lolu abalusungule namhlanje.
Siyabhoda siyiPhalamende kuhlangene amakomiti amabili, ikomiti yeJustice Legal Parliamentary Affairs bese kusiba lekomiti yeThematic Committee engihlala kuyo mina, ikomiti ekhangelana lolungelo loluntu ngomthetho wesigwebo sokulengisa. Asiso sodwa esikhangelane laso, silapha sikhangelane lemithetho emithathu yesigwebo sokulengisa eyokuthi sikhweze sikubiza sithi khona phecelezi ngesokuza i-age of consent, bese sisikhangela futhi umthetho okhangelane lokulungisa amafa.
Imihlangano le ijongene sibisibili.
Silapha nje imihlangano lo ijonge ukuthi sizwe kuye uZulu ukuthi uyavuma yini ukuthi umthetho wokuthi kusulwe isigwebo sokulengiswa ube khona yini eZimbabwe. UZulu uyavuma na ukuthi i-age of consent ikhutshulwe ibe ngamachumi lasitshiyagalombili, kanti emuva lapha umthetho we-age of consent ubungamachumi lasithupha. So yikho esibhoda ngakho lapha sibuzisisa. Mina ngikubona kuluhlelo oluhle, kuluhlelo lokuthi vele umthetho ngoba uyenzelwa abantu, abantu baphume babuye bazoxoxisana lamalunga abedayela ePhalamende, baxoxisane ngokuthi imithetho le bayizwa njani, bayafisa yini ukuthi imithetho le ibe khona eZimbabwe.
Yiziphi indawo lapho elizakwenza khona le mihlangano njalo okwesikhathi esingakanani?
Sizabhoda kusukela namhla ngomvulo kuze kuyecina ngolwesihlanu thina silapha ema central kusasa siyabe sise Harare abanye baya eKadoma baze baye phetha sebe se Beitbridge becover indawo zeMandebeleni labanye becover ngapha endaweni zeMashonaland ngikubona kuyinto enhle ukuthi sibhode ngikubona kuyinto enhle ukuthi sibuze uZulu simbuzisise ngiyaxwayisa njalo uZulu ngiyamkhuthaza ukuthi bayabuya abe committee khona ngapha eGwanda kobulawayo eFilabusi bezolibuzisisa ukuthi lizwa njani ngemithetho leyi phakamani liyekhuluma imbono yenu nxa kuyikuthi ukhuluma umbono wakho kukomiti yeParliament ufana lomuntu ohleze edayela eParliament ukhuselekile okukhulumayo akukusindawo awubotshwa ngakho so ngakho kumphakathi kawusukume uphatheke uyebona amalunga bedayela eParliament uxoxisana lawo kabanzi
lo bekungusenator Nonhlanhla Mlotshwa omela eMathabeleland South esikhulume laye ecingweni eseBindura. Ukhulumende uthi usebenza lecommission ebona ukuvikela inkohlakalo yeZimbabwe Anti-Corruption Commission olwe Financial Intelligence Unit kanye lamapolisa ukuqinisa iziqondiso zokuthi izikolo zemukele imali entsha eZimbabwe Gold kumbe Zig lapho kubhadalela indleko yemfundo eyama school fees phambilini kokuvulwa kwezikolo kusasa. Umbiko olotshe izolo lugatsha lwezemfundo uthi abazali bayavunyelwa ukubhadalela ngemali abayifunayo njalo akufanelanga baphoqwe ukuhlawula ngedola leMelika. Lokhu kulandela imbiko ethi ezinye izikolo besezinqaba ukwamukela imali yeZig. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba usithandekile Mhlanga owe-Studio 7 uxoxe nomnumzana Athemba kuye Moyo isikhulumeli senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union ATUS.
Sile mbiko evelayo ethi yona kulezinye izikole ezingayamukeliyo iZig. Siphinde sibe leminye imbiko evelayo futhi ukuthi i-Ministry of Education isithumele ama-DSI imbiko yokuthi babone ukuthi isikolo ama-heads wonke ayamukeli iZig noma kanjani. Emalangeni amabili adlulileyo uDr. Mashaba ugavana we-Reserve Bank sizwe esesithi yena izimali lezi sezisebenza zonke iZig, i-US dollar, ibhondi kumbe i-RTGS izimali lezo kazilingani isisindo. Pho-ke isisindo esizasetshenziswa isiphi? Sokube imithetho ethi o-headmaster bengasebenzisa i-black market rate bazabotshwa. Abantwana sebengahamba ezikolo bengelazinto ezenileyo ngoba ezinye izitolo kaziyamukeli kuhle, ezinye izitolo zifake irate ephezulu esingaphithini uhulumende ukuthi irate yakhe i-13.5 kodwa uthi uyangena ezitolo uzitole izitolo zibiza o-19 labo-20. Khonokho kuzasenza ukuthi abayanga begcine sebengasayenelisanga ukuhambisa abantwana babo emabhodi. Abayanga lapha khuluma kakhulu ngezisebenzi kakhulu ababalisi nezisebenzi zikahulumende okuyiwo abahola ivikililo mholo wabo bazayifike kukubhadala ifisi.
Sesikhuluma ngababalisi siyabona ukuthi inhlanganiso yakho iqoqa ukutshengisela
sithi uhulumende kanti aphinde abone ukuthi izisebenzi zonke zihola i-US dollar kungabile yini imali eziyiholayo ngaphandle kwalokho. Kame ukuthengela ama-MPs, kame ukuthengela ama-ministers, kame ukuthengela abantu be-judiciary, kame ukuthengela izinduna izimota lezi ezohlonze oluphezulu. Siphinde thina sithi singababalisi asingeke samukele i-heritage curriculum isiyindlela yokufundisa abantwana besesebancane ngembali ye-ZANU-PF kusasa lusuku lwakuqala lwezikolo. Kodwa-ke thina sizalubiza sithi yi-zero day. Njengoba upresident ekhanye ngumuntu othabela abantu abagidayo, simbone enikeza omunye umama ogidileyo enikeza 800 US dollars. Sitheke thina siqoqane singamalunga awe-ATUS sihambe siye ezikolo zethu siyeqoqa abanye ababalisi sigide that abone ukuthi hayi akusiko bantu nje abagidayo nababalisi bayagida kwenzela ukuthi umholo wethu utshintshelwe ku-US dollar. Ngelanga lesibili okungolwesithathu sine ukufundisa nxa uhulumende engakhangelanga izidingo zethu. Lapho-ke sizama ukufundisa size siyebuyela ekilasini mhlawu uhulumende walungisa iholo lethu laba yi 1260 dollars uhulumende wamisa i heritage studies
selike laxoxisana la uhulumende njalo kuyathembisa ukuthi uzalalela isikhalazo ze
empeleni empeleni uhulumende afuna ukuxoxisana ikakhulu inhlanganiso ezingaphansi kwe-4-0 simbona efuna ukuyatshela inhlanganiso ezinjengabozinta ukuthi wenzwana kuyatshela inhlanganiso ezinjengabo Progressive Teachers Union ukuthi wenzani kodwa-ke thina sithi i-constitution futhi iyasinikeza igunya ku-section 65 igunya lokubhikisha igunya lokutraka igunya lokuyenzani
Lo ngumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli somanyano olwela amalungelo ababalisi bemaphandleni owe Athus obexoxa ecingweni lo sithandekile mhlanga owe Studio 7 Uhulumende wengezelele umthelo wokuthumelana amadola eMelika ngendlela zakulezi insuku e-electronic transfer isuka kusilinganiso sokukodwa ekhulwini 1% isiya kusilinganiso sokubili ekhulwini i-2%. Umthelo wokuthumela imali yelizwe eyamazig ilokhu ikusilinganiso sokubili ekhulwini i-2%. Osomabhizimusi sebelesikhathi bekhuthaza uhulumende ukuthi ehlise kumbe esule imithetho njengoba besithi yengezelela intengo yempahla. Ezinye ingcwethi zithi ukwengezelela umthetho lo kuza kwenza ukuthi abanengi bengasebenzisa amabhanga bewabalekele. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lengcwethi yezenotho umnumzana Rejoice Ngwenya osebenza nenhlanganiso ye-Common Markets for Liberal Solutions.
Lapha vele kutshengiseni ukuthi uhulumeni wethu vele kula bantu abangalaleliyo ngoba singakhangela nje i-basic economics ithi yona nxa ungayengezelela imithelo kuba lokuzibamba i-expenditure akula mnotho okhula ngama-tax umnotho ukhula nge-productivity ngabona besithi bona kwakhona igolide likhona eliningi kanti ungwani vele kusuke iqondana la bantu abama-US dollar siyazi ukuthi sezingela bona abama-nosco account ngoba yibo abantu abathembekileyo abayabele izimali zabo
pho lokhu kutshoni kunotho yelize kuzaphazamisa kanganani abathengi
kutho ukuthi vele umnotho waleli lize usungizwa ngama-US dollars i-multi-currency yikho bevele bengafuni ukuthi bayikhiphe ku-circulation ku-multi-currency basket ngoba abathembe khona ukuthi ama-export profits ne-diaspora imali ezingena eze-diaspora lezana yizo ezingafinansa ama-budget deficits abo so yikho i-US dollar iza kuba ilokhe iyintonga esetshenziswa nguhulumende kumbe ngabantu bezimbabwezulu ukuthenga le-investment ya kodwa-ke engisho yokuthi-ke ama-electronic transfers amaningi aqondane izulu uqondane ne-basic ngoba akula bantu abaningi abalama-nosco accounts sokuza kutho ukuthi-ke kuza kuba labantu abathi khona abasisasebenzisa imali yethu lapha ekhaya sesisebenzela ngaphandle kwelisho kuthenga ngaphandle kwelisho
ngokubona kwenu libona sengathi nxa sikhangela intengo yezinto ngama-US dollars ingakhwela na ngenxa yomthelo lo
angikhona ukuthi ukukhwela kwentengo yama-US dollars kungaba ku-visible okunganani ngoba engisho ukuthi phela ama-transfers akhona amaningi aqondane nama-US dollars singabe sikhangelele omari impact labo i-cocash kodwa abantu abaningi kabalawo ma-US dollars osebhizinis bona ngwawo nxa kuvele kulo mthelo kumbe ngumthelo wama-electronic transfers kumbe ngumthelo we-VAT kumbe umthelo we-customs bayajikela nje kuzulu kulaba abathengayo
lokhu baba Ngwenya kusoze ubangela ukuthi abantu abaningi bafune ukusebenzisa imali ebambekayo i-cash kulokuthumelana izimali na kanye lokusebenzisa amabhanga
lelo liqiniso kodwa phela njengoba siyazi ukuthi ukuhamba usiyathatha i-cash ebhenki lakho kulo mthelo lwama-bank charges
Umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi yezombusazwe njalo esebenza lenhlanganiso ye-Common Markets for Liberal Solutions Babikwa bebanengi abantu asebekhulile labalutshwane abatsha ababanjwa ngumkhuhlane osihlasela inhlamvu zamehlo owaziwa ngokuthi eye cataract. Ingcwethi zezempilakahle zithi uyelapheka umkhuhlane lo nxa abantu bengadinga usizo lokwelatshwa masinya, kubika uBathabele Masuku.
Umkhuhlane wenhlamvu zamehlo ngumkhuhlane ovame ebantwini asebebadala labalomkhuhlane wetshukela. Welatshwa ngokuphalwa kwamehlo ngodokotela. Olunye uluhlu lwabantu abangabanjwa ngumkhuhlane lo ngabahlala lapha okuthunqa khona intuthu eningi, kungakhathalekile ukuba le ngevela ezimoteni kumbe imlilo ebaswayo. Umnumzana Jafet Fuyane ngomunye wabalesifo lesi.
Amehlo angigalisa khonaphana ngisasebenza enwayizila nje ahla ngigcalisa khonapho amehlo lana lakathesi lokwenzalo ekuseni ivumbi ntambama, hhayi kungalalanga ngiyabona kuhle, but emini kulapho kuleproblem ngibona ngokuthi inhlamvu zelanga zingavele zingitshaye, ngiyabe ngasaboni kuhle.
Umnumzana Fuyane uthi uyathandabuza ukuya esibhedlela lanxa esizwa izibonakaliso zomkhuhlane wenhlamvu zamehlo ngoba amehlo akhe elokhu ebona. Uthi ubona engathi nxa engahamba esibhedlela engaphalwa amehlo acine engasaboni. Kodwa lokhu kulandulwe ngabezempilakahle abathi ukuyadinga usizo masinyane esibhedlela kwengeza amathuba okuba ilihlo libone ngendlela ebelivele libona ngalo. Inhlanganiso yeZimbabwe Council for the Blind ilenhlelo zokuphathisa abantu ngokubelapha kungela nhlawulo. Kodwa nxa umuntu eselatshwa ezibhedlela zikahulumende kungabiza amadola eMelika angaba ngamakhulu amane, i-$400, kuthi ezibhedlela ezizimele zodwa kubiza amadola angamakhulu ayisitshiyagalombili kusiya kunkulungwane lengxenye, i-$800 to $1,500. Umongikazi Ntombi Yohlanga Ndlovu uchasisa ngokungenzakala umuntu engelatshwa umkhuhlane wenhlamvu zamehlo.
I-cataract yisifo samehlo, into sithi yibulembu. Isifo lesi sijwayeleke ukuba khona ebantwini abalomkhuhlane la kumba abalomkhuhlane we-high blood pressure, i-BP ehlala ikhwelile kakhulu ingalaku iyaqondiswa ngamaphilisi. Umuntu uqala ukuthi angasaboni kuhle, kuyabe kusiya kuncipha kuncipha. Njalo ungakhangela elihlweni lakhona uyabona kule izizinge lezinje kalutshwana nje lapho kuba khona ebantwaneni, yisifo nje eselaphekayo nxa sithe saphangiselwa.
Umongi umnumzana Daniel Mvundla uthi kulezibonakaliso ezimbalwa zomkhuhlane lo.
Zigoqela ukuthi umuntu sebona kalufifi kumbe izinto zingasakhanyi kuhle, ilihlo seliqala ukukhunta ngapha lisiba mhlophe kumbe kusiba lithanga, engasaboni kakuhle. Kuqakathekile ukuthi ungadeli ugijime uyebonwa esibhedlela. Kuyakhutshwa lokho okuyikho okukhuntileyo kufakwe okutsha okuyikho okuzenza ukuthi umuntu ezibonele kakahle ngendlela kade vele ebona ngayo phambilini.
Umkhuhlane wobulembu ungenqatshelwa ngokuvikela amehlo ukuba ahlatshwe lilanga ngendlela ezingaqoqela ukugqoka ingwane kumbe amagogolosi elanga, ukudla izithelo lokunye okungakha umzimba ama-vitamins, ukwekela ukubhema kanye lokuvikela ukulimala kwelihlo okugoqela labo abasebenza ukutshisa insimbi, abahlala bephandle izinhlansi kanye lentuthu yomtshiso. UZulu ukhuthazwa ukuba ahlole amehlo kanye ngomnyaka ukuze nxa umuntu esethe wabanjwa lomkhuhlane aphange elatshwe kungakaze kufike ebangeni elinzima ukuqondisa. Ngimele Studio 7 kobulawayo, nginguBathabile Masuku.
Kweziphathelane leMelika, sekumiswe ukuphiwa kwezicoco zokugciba izifundo ekolitshini leColumbia University kwelemelika ngenxa yokujengisela okwenziwa ngabafisa ukuba kumiswe impi ephakathi kwele Israel leHamas. Abezindaba abeReuters babika ukuba bekumele izifundi ezinye zithole izicoco zokuphutsha izifundo namuhla, kodwa lokhu kumiswe ngabaphathi bekolitshi abathe kule ngozi yokuba kuzaqhamuka udlakela ngesikhathi kusenziwa lokho. Ekolitsheni leMichigan University kulezifundi ezitshengisele kusakhiwo obekuphiwa khona abanye bazo izicoco zokuphutha izifundo. kuqhubekela phambili ukutshengisela okwenziwa izifundi njalo lalabo abasekela ele Israel sebetshengisela. Ukuze sihlaziye udaba lolo, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umnumzana Washington Jamela odabuka eZimbabwe ehlala eChicago.
Ama university nje amaningi asengani alina left kakhulu ngumbono walabo kakhulu abaku ku side le right na ku center because the politics yala eAmerica. So babona angani uhulumende walapha indaba leya akayibambi kahle indaba ye Israel le Palestine le uhulumende akayibambi kahle babona ukuthi ngabe mhlambe qongosela kakhulu ku Benjamin Netanyahu prime minister wa Israel ukuthi alethe ukuthula kulesana isigaba ngoba sokufa abantu abaningi kakhulu ohlangothini lwe Palestine noma kwakukubi kakhulu okwenziwa Hamas ukuhlasela izakhamizi zase-Israel bebulale abantu abalinani elifika ku-1200 labahlukuhlanganiswa labathunjwayo kodwa-ke manje ekuphindiseleni kwa-Israel sokufika abantu abedlula 34,000.
Ye baba Jamela, ubona zani abantu laba abatshengiselayo bahloseni?
Abantwana basema-universities bathi akulingani lokwenzakalayo ngoba abantu abafayo esayidini le-Palestine iningi labo izakhamizi ngabantu makhaza abomama abantu besifazane nabantwana nabantu abakhulileyo. So ngokunjalo sebedecide ukuthi bayenza ama-strikes lapha bavala ama-university ngenkani ukuze uhulumende walapha asukumele phezulu azame ukufaka isandla kule mpi le phakathi kwe-Israel ama-Palestinians. Ngibona ngani uBiden naye kayibambi kahle le ndaba kodwa-ke njalo ngani ngiyayizwisisa ukungayibambi kwakhe le ndaba ngoba vele i-sensitive kakhulu indaba yama-Israeli kuleli lizwe. Ngathi amaJuda lapha indaba yamaJuda makunamaJuda phakathi indaba yakhona isukube nokuba sensitive okuthile okwenza kungabi lula kulaba bantu aba-electiweyo ukuthi bathathe isinqumo esibonakala singahambelani lezifiso zamaJuda. Yikho-ke okufaka uBiden esimeni esingalula noma nje uyazama ukubana akhulume noNetanyahu ukuthi bayeke into yabo le yokuphilisana kubi nabo makhelwana babo kodwa ngeke ibe lula ngoba influence ekhona kuleli lizwe kundaba zonke eziphathelene namaJuda isuka ibe sensitive kakhulu ukuthi nxa ungumongameli kumbe ungucongressman or anyone ongabe evotelwa akulula impela ngoba indaba yakhona edila ne-Israel ine-support, Israel ine-support eningi kakhulu kuleli lizwe.
Lo ngumnumzana Washington Jamela odabuka eZimbabwe ohlala eMelika obekhuluma lo Gibbs Dube weStudio 7 eseChicago. Kusenjalo okusanda kwethula ngabezindaba abe-Reuters, iHamas isiyamukele isivumelwano esilotshwe ngeGibhithe leQatar ukuba kumiswe impi okwesikhatshana njalo kukhululwe abesifazana labantwana abathunjwa nyakenye kwele Israel. Kukhangelelwe ukuba ele Israel lona liza kwethula umbiko walo kusikhatshana omayelana lesivumelwano lesi. Ele Israel selibulele abantu abafika phose inkulungwane ezingamachumi amahlanu 34,900 eGaza selokhu kwaqhamuka impi phakathi kwelizwe leli leHamas nyakenye. Ele Israel beselilungiselela ukuhlasela eRafa lapho okulabantu abanengi ababalekela ukubhomba okwenziwa ngele Israel kwezinye indawo eGaza. Sokuyisikhathi sokuthi sizwe imibono yenu lina balaleli beStudio 7 eliyithumele ngeWhatsApp.
Studio 7, linjani lonke bantu? Siyaphila, nxa liphila siyabonga ukusimezela indaba ezimnandi zizo zonke. Ukhuluma lo Dube ngiseGwanda, Ward 6, ngaphansi kwenduna uMathema. Ukhuluma lo Dube, siyabonga bakithi, khona nisenza njalo. siyafisa ukuthi ngabe umnangagwa uyazama indaba yakhe ezimali, indaba yamazigi leyo ibe into ethengayo amapetro. Kanti futhi siyafisa ukuthi kuvuleke imisebenzi, kade kwathiwa kulomgwaqo oza kwakhiwa obambanisa iGwanda leBulawayo ohamba phakathi lapha kuwatch 6. Hayi kasikuboni mbizo somnyaka wesingaki wakhulunywa ngakho.
Ngoba ungabhekisise elizweni lakithi akekho umuntu othemba ibhenki yaseZimbabwe. Njengalokhu esikubonayo, kutshintshwa imali ezingaki, kutshintshwa kubhondi kungenwa kuziki. Abantu badliwa imali zabo, baluzile abantu. Vela kula muntu ongabathemba lapha. Balaluke betshela abantu amanga bethi abo GNB bagcwele ukudla kwekuyenile eZimbabwe kula muntu oyalala, oyabulawa yindlala. Abantu balala bengadlanga manje. Abantu sebeqalisile ukulala bengadlanga. Kodwa batshela abantu ukuthi ukudla kwenele ngendlela ukuthi babusa ilizwe vele ngokungekho emthethweni. Ilizwe kabalibusi kahle. Kanti kona why kuhlala kuphathelwa ama-citizen umbhobho njalo nje kuthola umbhobho njalo nje kuthola umbhobho kubulawa abantu. Kwabantu bengake betshelwe kahle kwesho. Angithi uyabona ukuthi bayafostela abantu labo. Hayi bona abantu babafostela she. Into yonke kuyafostelwa elizweni lakithi. Ngendlela ukuthi kakhulu abantu abafunayo. Abantu kababathengi. Abantu kababathandi.
Basazi bamasaba mlinjani kodwa niyaphila, hayi nathi siyaphila. Hayi ngithi ngithanda ukuphawula ngogolide mfowethu. Uyabona ugolide mfowethu? Amagama akho akhuluma vele angeke emsebenzele. Ukuthi kumele ubhane ukuthi abantu bekele ukukhuluma angeke emsebenzele. Kavala amafoni. Singabe labo touch screen. Ngamanje sisebenzisa i-technology. Tokukhuluma sakhuluma ses thatha kuphela send i-video, thatha kuphela shoot izithombe sithumele abelungwini. Abelungu bazobona kuphethi kusezima, manje nasembhathi kusezima. So yekeme kancane nje uthume. Technology thume esisebenza babakhulu, sisebenza kukhulu. Wena ngukhulu nje. So into ezikhuluma manje enzabo okukhulu ukuthi awucabangi, awusebenzi ingqondo. Ngokukhuluma nje. Amafoni yasesebenza, technology yasisebenza. Sibaleke nje sisiza lapho manje sisibhizi senza ama technology apho sisebenza khona sibhizi ngama camera sibhizi noma record so wena usuzama ukuthi wena songafuna uvala umuntu ukukhuluma ama ima kancane nje ma kancane golide ma kancane khulu
Studio 7 ayisabonga siyabonga abasakazi bethu hayi sabezwe ukuba ubuchuma hayi bayabusa abakhokheli lapho umuntu okhokhelayo uyatshelwa azwe abantu mabekhuluma manje lawo hayi bakhuluma manje babakhaliswa yilokho befuna ukugqibela abantu ukunywa akusiqinisa le into ma imbi vele iyasola bona abavume nje ukuthi ilizwe liyabehlula abayekele ilizwe abanye bethathela abantwana bezimbabwe bekhokheli iqinisa nje eliphelileyo siyabonga umchuma labejoazweni ngokuhlanganisela abantu.
Labo ngabanye babaleleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Lani lingathumela yena imibono kunombolo ezithi +12024650318. Nxa lifuna ukuthola inhlelo zethu ku WhatsApp lingathumela isicelo kunombolo zona lezo ezithi +12024650318. Live Talk namhlanje sikhangela udaba lokuvulwa kwezikolo kusasa ikakhulu indleko ebhekane labazali ngemva kokwethulwa kwemali entsha eyeZig. Singake ehlukani izihlobo othi sikhangela ezinye zendaba ebezikhokhela. Amalunga edalela eParliamente asungula uhlelo lokubhoda ngelizwe ehlala imihlangano lozulu eyokuzwa imibono yakhe phezulu komthetho osalolongwa okwesula isigebo sokulengisa. Uhulumende uthi usebenza lecommission ebona ukuvikela inkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission, Financial Intelligence Unit kanye lamapolisa okuqinisa iziqondiso zokuthi izikolo zamukele imali entsha eyezike. Silugqiba lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.